yes bakhona abantu abanengi esizwa kuthwa bafakile ama nominations abo abanominatile kodwa akasikabe leqiniso ukuthi bengaba banengi okungakanani ngani ngoba silokhe siku vetting process I commission kayikakhiphi kayikakonsolidate amabizo abantu bonke abanominatweyo emathebeleland so kunzima ke ukuthi sikunike singathi I percentage yokuthi abantu abavela ngaphandle kwemathebeleland bangaka kumbe abantu abasemathebeleland abanominatweyo bangaka kumbe omama abanominatweyo bangaka ama youth anominatweyo bangaka abantu abagogekileyo bangaka abavela ediaspora bangaka ama professionals bangaka so kunzima ukuthi siphumele lempumela yona le singakaboni ukuthi commission iyo ekwaziyo okwakathesi kodwa yesiyezwa ukuthi bengabe bekhona laphana lalaphana kodwa inani labo kasikabi lalo okwakathesi
kodwa lona ibandla luluphatha njani udaba lolu olobandlululo ikakhulu izikhalazo zabantu besigaba semandebeleni abathi bona bahlukuluzwa kakhulu njalo izigaba zabo ziyasalela
iparty yona ngokwayo I very sensitive ekuthinini izigodlo langezigodlo kumele zibe represented kungabe kuse council kungabe kuse parliament kungabe kungama PR kungabe kuse senate kodwa izigodlo lezigodlo zibe represented iparty njalo isensitive to I language ukuthi abantu nxa uhamba usiye Bhinga abantu beBhinga kumele babe represented eBhinga akungeke kube lomunye umhlobo onga represent abantu babo abeBhinga bona bekhona so they are very sensitive to language they are also very sensitive to I culture ukuthi nansi Bulawayo ikhona lamhlanje kumele abantu abazamela eBulawayo babe ngabantu abazwisisayo imbali yakoBulawayo babe ngabantu abazwisisayo iculture yakoBulawayo bengabe bengeminye imhlobo kodwa bekhona apha koBulawayo bezalule khona apha koBulawayo beunderstanda ukuthi uBulawayo utshoni ukwenzela ukuthi okwenzakalayo kwalaphana kathesi ekhansilini kuyetshintshwa ngoba kakumanga kuhle so njalo iparty iyaqhakathekisa kakhulu abantu abagogokileyo iyaqhakathekisa kakhulu ama youth iyaqhakathekisa kakhulu omama iyaqhakathekisa nje imhlobo lemhlobo engaba khona phakathi kwezigaba so iparty ithe yona lokho iza kukhangela kakhulu.